Nichikusiya umoko a Chris Kande nina uze isindebele.
Soku isika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande kobe sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-28 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha olubona ukuhlengwa kwabawelwe ingozi luthi lanxa izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingafikanga, lolaka olwalucatshangelwa lithiye umonakalo omkhulu obalisa ukubhubha komuntu oyedwa.
Othisha kabanga vumela abantwana bahambe emakhaya ngangcono bangane esikolo ngoba kabakwazi ukuthi imfundiza kanjani.
Abazali bazagipha imali yokuthi kuhlale kule ngubo ezikolo ezikolweni in case.
Lanxa ukhetho soludumela eMansumpeni, amabandla amaningi athi awakaqali ukukhankasa.
Njengebandla leZANU-PF asikavunyelwa ukukhankasa, akula muntu ovunyelwayo ukubana ekhankase, ukubana ezithengise ebantwini.
Sokulokufuthelana kwele Nigeria okulindelwe impumela yokhetho lwangomgqibelo ngoba amabandla aphikisayo athi ibandla elibusayo liyaqilibezela.
Isifundo esingafundwa ngabantu baseZimbabwe, especially abantu abasha, ukuthi bekwazi ukuthi ilizwi labo or ilizwi lakho or impi esingayinqoba asingeke sayinqoba njengomlomo kodwa inqotshwa ku-ballot box.
Isiphathamandla sikahulumende weleMelika uDeputy Assistant Secretary Robert Scott ukhangelelwe ukufika lamuhla eZimbabwe uzoqhuba inkulumo lohulumende weZimbabwe.
Kumazwe angentshonalanga esingakusho ukuthi sibona ukuthi singasho nje sithi kwehlula ukwakha ubudlelwano ngoba phela ngabe kuyukuthi akwehlulanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha olubona ngokuhlengwa kwabawelwe ingozi luthi lanxa izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingafikanga, lolaka olwalucatshangelwa luthiye umonakalo omkhulu kakhulu obalisa ukubhubha komuntu oyedwa lokubhidlizwa kwezakhiwo. Kusenjalo amapholisa athi abantwana ababili, omunye obeleminyaka emine omunye eleyisithupha, uPremier Shoko loDonald Gwezuba bagalule eChidanikwa eMberengwa esigabeni seNduna uMaparavana emgodini olamanzi. Omunye obeleminyaka emihlanu uMthulisi Nhlalo Ndlovu oweSt George Village enduneni uMabhikwa eJojolo ubhubhe ngemva kokuwela egodini elilamanzi. Kusenjalo isidumbu sowesilisa uMnumzana Resistance Mhlanga obeleminyaka elithumi lasitshiyagalolunye 19 oweBanda Village eJojolo owagalula ezama ukucapha umfula uGwayi wona owawugcwele sitholakele sakhutshwa emanzini. Ukuhlaziya indlela abantu abangazivikela ngazo kungozi ezifana lalezi kanye lezulu, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula lolu daba uMnumzana Everson Ndlovu.
Abantu bananzelele vele khona bangachaphi imfula nxa imfula igcwala ngoba awukwazi ukuthi izulu eline phezulu linganani. Ungabona amanzi emancane uthi alapha ngiyachapha la, kanti ngaleso sikhathi vele amanzi amaningi ayeza ngobuningi and in the end sitholani abantu sebegalula emanzini, imota sezithethwe njalo njalo. Lesikolweni ethambe izulu liyasithola abantwana besesikolweni, othisha kabangavumeli abantwana bahambe emakhaya ngangcono bangane esikolo ngoba kabakwazi ukuthi imfundiza kanjani.
Abazali bazagipha imali yokuthi kuhlale kule ngubo ezikolo ezikolweni in case ngoba sikwazi phela, you know, lokudla phela abazakudla ngoba nanko phela sekubafikile bengalindele. So lama local authorities yena ama council ethu ngalana kathi make sure ukuthi ngesikhathi lesi esiphila kuso sabo climate change le uguquka komqoko, you know, komkhathi lokho our preparedness plans are slightly updated now and again. I go and see figure say to a local authority Matobo. If the disaster preparedness plan 10 years ago, things have changed.
Local Kulunanese and Jessinga Zenza, Owaka test, but in the long term, Ukala Tegiluti, Kubelen Fundiso about Ama disasters, Eskolwen, Ukaraculam yet. Kubelen Fundiso, Buza comes, you know, local city informal education. Futibabuye, but practically, in a singer Yenza, in the events such as Selo, Namaflats, Anji, Ukono Nenzi, Ukumbulu, Ama Polisa, to Alec Department, Yawaliana, Yawenu Labante Mazin. Manjo, that department can be expanded into communities. Abantu batrain ukungena emanzini besiyadinga abantu. There is need for e-practice. Nganjalo ke abantwana kabafundiswe even lokuswima ezikolweni. Kuthi in the event nyakalula kuyini engakwenza ngaswima ngcono njani. You know, akungabi njengathi sakhula ukuthi abantu abaswimayo, you know, it was something like Lazarus. Kathesi is no longer that. It's a necessity that I know how to swim. As a kamzini ngingani ama village lama ward civil protection committees ethu kanikwe icapacity ebanzi bakwazi ama sign ukuthi umfula nxa uza kugcwala ngamandla siwubona njani bakwazi ukumeasure. You know, bakwazi ukupredicta. Even if they sebenzisa our what we call our indigenous knowledge systems. Ngobukhokho bekwenza konkana
sesikhangela phambili singabona kusenzakalani ngokuna kwezulu leli eliningi
kulama parts ethu isigaba zethu eZimbabwe ngapha esesifila to some extent, you know, i impact yale cyclone those years osiyatshela ukuthi ngani uya weekend uFred Law kodwa asikwazi phela uFred angamane futhi abe lamandla kakhulu abe sebuya asivimbezile singananzelele yikho bengisithi kuhle ukuthi sihlale silungiselela. Kodwa ngiyajabula lapha ngikhona iviki leli angikho lekhaya ngisemanikalenti. The systems, the civil protection department, isiyakubeka kwacaca ukuthi we are alert as a nation. Yikho phela futhi labantwana abayekuthe bangaye esikolo and so on and so on. So kuhle kube njalo ke ngoba sikwazi ukuthi u-cyclone lo uzathola amandla nini. Inqe ngokusuku balamhlanje. So yes, angalimaza izifuyo, angalimaza izilimo, angalimaza izindlu lapho sihlala khona, zilima leziwe sibili. Angalimaza ama bridge ethu.
Lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi ecubungula ingozi ezidalwa ngezemvelo obexoxa icingweni lo sithandekile Mhlanga we Studio 7.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Lanxa ukhetho soludumela emansumpeni, amabandla amaningi athi awakaqali ukukhankasa. Ibandla lesisi lithi lisaqoqa umhlahlandlela wezokhetho andubana liqale ukukhankasa okuqotho. Lanxa okwakathesi abalandeli behlangana bexoxisana. Kuthi ibandla leZANU-PF lona lithi lizaqala ukukhankasa nxa kungenziwa ukhetho lwebandla olwama primaries. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana kudakwashe Musakwa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwamanje njengebandla leZANU-PF asikavunyelwa ukukhankasa, akula muntu ovunyelwayo ukubana ekankase, ukubana ezithengise ebantwini. Icandidate esilayo okwakhathesi kuZANU-PF inye, silobaba upresident His Excellency Comrade Emmerson Ndambutso Mnangagwa. Nguye yedwa esimkankasayo ebantwini, nguye yedwa icandidate eZANU-PF eyaziwayo. Abanye bazaqalisa ukukhankasa lokukhankaselwa singaqeda ukhetho esingathi ngama primary elections awumhlangano weZANU-PF. Ama primary elections ayiwo azasinika ama candidate okuyamele siwakampenele awedale lepalamende lama councilor ethu avela wonke kuma primary election. Ama primary election esiwakhangeleleyo esikhathini esifitshane esilandelayo. Abalaleli ngiphilile ngafuna ukuba kwazi ukubana okwakhathesi iZANU-PF ilengisa esithi ngamaseo registers. Amaseo registers yiyo ivoters roll eyomhlangano owezanu-PF. Yikho lapho esikhangela khona abantu abazavota bevotela ibandla leZANU-PF. So yiyo i-exercise esiyenza ikhangelele ukubana ingaphela limviki esesingene kiyo. Konke lokhu kutshengisa idemokrasi ekuZANU-PF.
Khona kungani kwehlukene kweminye iminyaka sokusele inyanga ezilutshwane ukuthi kube lokhetho. Siyasibone sekuqalisile ukukhampenwa ngamarali lokunye okunjalo abantu bebuthelela. Kanti lo umnyaka kungani kwehlukile?
Akwehlukananga kangako. Ungakhangela eminyakeni leminyakeni, iZANU-PF iba lama primary elections abo 3 months before i-election date. Okokuthi singafuna ukutika kukhonokho ama primary election ethu afuze ebe ngo-April, end of April khonapho. Ngoba sikhayelela ukhetho ukuthi libe end of July ungena ku-August. So after ama primary ikho lapho ubona khona sokulokhu gijima, sokulama rally athize, sokulokhu ginqa. Okwakhathesi hatshi kusathule, kuyafana laseminyakeni kuyabe kusathule. Kodwa kuley election njengebandla leZANU-PF sikhuleka njalo sikhayelela ukubana sibe lama primary elections aphangisayo ukwenzwa, ukwenzela ukuthi lathi siphangise ukungena ku-ground. So hatshi isikhathi asikafiki esokubana abantu bebange umsindo, asikafiki isikhathi sokubana sizigankase njengama candidates ebandla elibusa leZANU-PF. Abanye bengathi kuthiyena hatshi akujananga, isikhathi kuphela iso singakafiki. Siyaqalisa ukubona isipitipiti ngo-April khonapho. Yikho lapho esigayelela khona ukuthi abantu beqase ukubhidizela, begijima, begwenqana, besenza into esijiyeneyo.
Alo ke ngumnumzana kuDakwashe Monsaka, ilunga lebandla leZANU-PF obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhinga.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele.
Sokulokufuthelana kwele Nigeria lapho okulindwe khona impumela yokhetho lwangomgqibelo, ngoba abamabandla aphikisayo bathi ibandla elibusayo liyaqilibezela. Kuzigaba ezilithumi lanye 11 esezibaliwe, amavoti achikomba ukuba ilunga lebandla elibusayo umnumzana Bola Tinubu nguye kade ekhokhela, kulandele owebandla eliphikisayo umnumzana Atiku Abubakar, bese kusiza omunye njalo owebandla eliphikisayo umnumzana Peter Obi. Amabandla aphikisayo bathi baphume embuthanweni lapho kade kumenyezelwa khona impumela yokhetho besithi ayihambelani laleyo ethulwe iziphathamandla zamabandla la ezigabeni kade seziqanjiwe. Owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Olusegun Obasanjo ucele ukuthi kuvotwe kutsha ezigabeni okulokufuthelwana ngenxa yokungamukelwa kwempumela yalolu khetho. Akwaziwa ukuthi kuzokuba lokuvumelana na kulezo zigaba. Sixoxele sizalwane seZimbabwe isikwele Nigeria unkosazana Thabisile Ncube.
Namhlanje eNigeria umumo wakhona ngani ufudumele kakhulu. Umumo ufudumele kakhulu kushisa be. Abantu especially abantu abasha abajabulanga neze. Kukhona amahunga-hunga kodwa anomfakazi bokuthi ama elections ayizolo na ngomgqibelo kube nokuriga okuthile. So abantu abahlalisekanga, bazondile, bakwatile, bayachinga njalo futhi hayi abahlalisekanga.
Sizwa kuthiwa abatsha bavote ngobunengi, kuliqiniso yini lokho ngokubona kwakho?
Abantu abasha ngingathi bavote ngobunengi babo, baphumile sibili bahamba bayovota. Bekuyinhlabathi yabantu, kwizintuthwana zabantu kuma-polling station abantu bevota, bavote baze bayahlala khona kwaze kwafika ntambama, befuna ukuthi besuke kuma-polling station wabo sebeqedile ukubala, sebesazi ukuthi ngobani njalo ngama-number, inamba bani abayi abayenzileyo emavoteni wabo. So ngathi yebo abantu abasha bavote kakhulu futhi bahambile bayo protect amavoti wabo.
Sifundo bani esingafundwa yiZimbabwe njengoba layo isiba lokhetho kunyanga ezilandelayo nxa ukhangile wena okwenzakalayo khona ngapha?
Isifundo esingafundwa ngabantu baseZimbabwe especially abantu abasha ukuthi bekwazi ukuthi ilizwi labo o ilizwi lakho o imbi esingaba esingayinqoba asingeke sayinqoba njengomlomo kodwa inqotshwa ku ballot box ema polling station wethu. Kodwa ke kunjalo nje awuvotwa nje uphume usuke ivota bese uya defend ivoti yakho njengabantu abase Nigeria abantu abasha bavotile baphinda bahlala futhi njalo belinde ukuthi amavoti abo ebalwe nayo bencedisa bekhona.
Alo ke ngunkosazana Thabisile Ncube isizalwane seZimbabwe esikwele Nigeria. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iziphathamandla zekolishi leNasty kobulawayo zehlise imbadalo yama-school fees ngemva kokutshengisela kwezifundi izolo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lezimlive.com lilodaba lokuthi umthethwandaba weHarare izolo uqale ukuthonisa icala likaMary Mubayiwa owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga elokuthi wayefuna ukumbulala. Umfakazi wakuqala ubikwa ethe wathola igazi elaligcwele phansi okungakhomba ukuba mpela uMbayiwa wahudula uChiwenga emsusa embhedeni wesibhedlela seSouth Africa. Kodwa yena uMbayiwa uyalilandula leli cala. Okwamanje sengidedela emuva kancane ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Msakazi omuhle lapho okhulumayo ngusibalukhulu Mfokanyoni. Msakazi benithanda lami ukuthi mbeke amagama amabili amathathu ngokhetho oluzayo lapha neZimbabwe. Mina ubona kwami msakazi, ngokubona kwami ngoba nami ngiyayistarta ipolitics ngiyayibona ukuthi ihamba njani eZimbabwe laphana. Angisiboni isidingo se-opposition mhlawumbe lethi ifuna ukubusilizwe ngoba ifuma basayiwina upresident bangafaka upresident njengoba bethi bona izaniye bancitha imali abantu be-opposition. So kungani mawethu phela ubangaluza ku-presidential bethatha amavoti wonke bawabisele kuzanu ngoba thina ma kuthiwa umuntu usewinile endaweni ethile kwini opposition sibubona utshintsho. I-opposition yantiza ngotshintsho. Kubulawayo kuwini i-opposition for 20 years bazane silubona utshintsho bathi mayithatha kuzanu. Manje bahambelani u-election befike beluze befaka abantu babo. La bantu babo bafakelwani kuleya ndawo ngoba e-South Africa sike sabona u-Cape Town wina ama-opposition indawo zabo ziphucuka. Mid Valley wini opposition indawo ziphucuka kathi bona bayadingani lapha. If bangadliwa msakazi mina ngithi batshele nje ukuthi bebisele amavoti yonke kuzampf vele abantu bevele bezihluphekele ngoba i-opposition ayilancedo lapha. Ubaphrebeyayihole yamahhala musima ngoqeda ungenzeli ukuthi ngiyabona.
Studio 7 linjani balaleli nabasakazi abahle? Hhayi siyabonga kakhulu. Kanti okukhulumayo ngisho kingolovana phansi nkaya next door sikhobokhobo laphana sola. Siyabonga izikhulumi zonke kodwa esikuqinisayo ukuthi hayi kubambana kuhle bonke abantu beZimbabwe nalaba nje abakhulumayo bekhona labafowethu sithi kababuye njengaloko ama-permit ephela. Kuzokhitshwa lo muntu inqeko ngabuya kubuyelwe futhi ma kuyukuthi kuyakhulunyiswana kahle. Bengithi mina bonke babuye kanye labakamthwakazi laba ngoba bathi bona bala president but-ke bazabuya babuswe nguye mna ngakho ngoba akula nto ongayenza ungaphansi kwakhe. Uzamlwisa uthini wena noma ungazubuse sekunika isigaba edinangona ukhona lapho ngukhanseli but akulalapho ozawukhuluma uye khona. imali zethu zesikhwameni sikabani ngoba kumele uyoguqa phambi kwakuthi ufuna imali uma engakuniki uzabale kuyena asivoteni sikhipheni simbumba sikhipheni zano kuqala bese sibona ukuthi siyanegotiate ukuthi singakhulumisana sesihlala etafuleni sonke sikhipheke lo konke lokhu ukuthi ilizwe silibusa njani siliphatha njani singaphawulana ngemhlobo hhayi asingeke siye ndawo amaNdebele sibalutshwana kakhulu singu-5 emashoneni so singahamba ngemhlobo singeke silibuse leli lizwe liyasiyawufala abantu bethu bafe futhi baphele amashone lokho ezozala ngaphekwe gcwala asikhupheni ke bese sibone ukuthi amashona singadudula njani kuyele emva ngiyabonga
kusobala sibuthi ZANU-PF ayilandaba labantu elendaba yonayo hodwa ngemuli yayo kambe nxa eyathenga iimoto zonkele zithengela amapostoli lawa imigwaqo ifile okubuhlungu kakhulu imigwaqo ifile okubuhlungu kakhulu imigwaqo athesi amapitsha akhala ngomrholo yena uyaphosa kuyenza into engarayit angakuthi ibumbulo ababenzayo laa nto ezanu-PF lo president wabo ubumbulo ababenzayo lawo ha khane vele bafuna ukuthi abantu bebenze njani kanti bayasigqilaza she umbuso wamakhiwa awungcono stereki ngoba ivina besigqilaza but sasisihle sithole into yonke akhwalokho umntu izidotileyo
elinjani basakazi bethu be-studio 7 hayi siyazizwa izindaba ezingazehlangothi zezimbabwe namhlanje zithanda ukuphendula kulalaba abantu abathi i-MRP le-tribalist abantu bathi i-MRP ayikho right iphathe efuna ukuvalwa ezimbabwe hayi ngabantu nje abalahleka abasadinga nje ukufundiswa nge-history ngesikhathi sabomgabe labonkomo omgabe labonkomo bakubona kufanele ukuthi bephakame belwe lo ncindezelo lukasmith uncindezelo lwalwezwa emntwini omnyama bakubona kufanele ukuthi bephakame belwe lalololo ncindezelo baphakama babakhulula abantu kodwa isimanga kwakukhululeka umhlobo wani omunye umhlobo wasala lokhu lokhu ncindezelo ngomunye umhlobo omuntu omnyama so i-MRP right ma iphakama isithi ilwela abantu bakomthwakazi i-right ngoba ikubonelayo kufanele ukuthi isukume ilwe lo ncindezelo olwenziwa ngabantu bemashona nebantwini emadebheleleni so angiyiboni i-MRP ungobayo lapho mina hayi angiyiboni shem labanye angibezwe mpela beyigxeka bethi yeyi i-MRP yeyi tribalist yeyi njani njani hayi bantu bakithi azamele ukufunda ipolitiki njalo ipolitiki funda imbali ukuthi yona ize ibe khona izanu ize ibe khona izaphu babesukume beboneni babebone uncindezelo njayo i-MRP ikholele kutheni hayi into engasiza abantu bakomthwakazi yileyi ayiyekeli i-MRP ikhulule abantu bakomthwakazi
ngeke size simamele amazwi okuhlanya amazwi kamnangagwa uma ethi umnotho wezimbabwe sowuthuthuki kuphi uthuthukile kuphi ngoba nje kusafana yonke into umnotho impi ezombusazo yonke into nje iyafana akukho nto eshintshile lapha umnangagwa usela nje umsangano nje asanela lo mnangagwa lo mayekele nje usitshela into engekho asifuni uzwa nje amagama wakhe okwacala sibaluleke eka ngenxa yakhe umnangagwa mayesotshela uthi uyasamukela uthi sibuye bheke ekhaya uyasangana lo angifuni okuzwa uyazi mina uyazi ngiyamnyanya umnangagwa ngiyabonga e-studio 7 ngiyabonga yime uMrs uchibasa la e-Kempton Park eJoes hayi angifuna uyizwa leyo ndoda la ikhuluma khona nje yeyi ngizangathi ngaphalaza ngizangathi ngahlanza nje the way ngimnyanya ngakhona lo mkhulu loyo hayi
salibonani madoda kithi aka-studio 7 linjani ngiyalifisela impilo ende ngenkosi yethu uJesu Kristu owasifelayo madoda emthini ya ngiyithanda ukuthi ngizwe ndlalela kakhulu izindaba ela amapostoli asekhanya esingabantu asebengabakhampena hayi madoda uJudas Iscariot wasuze ebe yedwa uJudas Iscariot wasuze ebe yedwa yikho sesikubona nembala kufuze ukuba ube khona kunje khonoko abantu empilweni iBhayibheli ikhulume likhona ekugcineni kuyaphela uthando lwabantu abantu asilandaba lokukhuleka abantu asilandaba lokukhuleka abantu asilandaba lokuneni ukuthi uNkulunkulu kumbeni bemesabi sebehlonipha uNkulunkulu abantu so abantu abahlonipha uNkulunkulu vele bayizigilamkhuba nawenda khona kufana nomntwana nxa kuyukuthi engalayeli abazali kuba njengakhona lokho yikho ke akumela kumangalise ukubana kubenze kodwa ke into engiyitshoyo khona abantu ngani bayafunda kodwa vele yona iZimbabwe sesiyithathe emakhiweni sayithatha sijongene sasithatha iZimbabwe sijonge ubana umhlaba lo siwusebenzise silime sezilokulokhwa ngomhlabathi lo kodwa ke abantu sehluleka ukwenza ngenxabana kuba lezinqumo eziningi esalazo empilweni ezomhlawutwa lo yawenda khona kodwa ke asikhulekeni uNkulunkulu uzangenela yikho sebantu bekakhohle bana ngathi abantu isabatha wasesikhathi isabatha lezayo abantu bonke bengene ebhantini lokuba sicela uNkulunkulu ebe nathi eZimbabwe uzasincedisa uNkulunkulu kahle lokhu yena kumavula kuvaliwe ila ithembele njalo abakhuleka kuNkulunkulu ebayihlukeni labantu abakhuleka kubantu abantu sibe sithatha ingqondo zethu lenhliziyo zethu sizigqoze kuNkulunkulu ngqa uNkulunkulu asizwile amen.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, isiphathamandla sikahulumende welemelika uDeputy Assistant Secretary emahofisini aweBeru for African Affairs uAmbassador Robert Scott ukhangelelwe ukufika namhlanje eZimbabwe. USkot ukhangelelwe ukukhulumisana lomphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba lezinye iziphathamandla zikahulumende. Uhambo lukaScott lulandela umhlangano we-US Africa Leaders Summit owenzelwa kwele Melika kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa enganxuswanga kwanxuswa umnumzana Shaba. USkot ukhangelelwe ukusuka elizweni ngolwesihlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Kumazwe angentshonalanga esingakusho ukuthi sibona ukuthi singasho nje sithi kwehlula ukwakha ubudlelwane ngoba phela ngabe kuyukuthi akwehlulanga ngabe ama sanctions la akhona unsinyo lolukhona ngabe asibonanga amazwe entshonalanga eluvuselela okuyinto abayenze kumnyaka lona ophelileyo uma ngingaphosisi sibonile bevusela lela besengezelela futhi nabantu ababafaka ngaphansi kwalelo nswini. So siyabona ukuthi ngaleso sizathu kwehlule emazweni angentshonalanga ngoba futhi yiwo amazwe alokhe esakhuluma esiwabone khuluma emhlabeni ngokungabuseki kuhle kwezwe laseZimbabwe ngaphansi kobuholi bezano PF. Welike asikubonike lokho kuvela emazweni angempumalanga, asikuboni futhi kuvela emazweni e-African Union. Amazwe asakhuluma bubi bezano PF namazwe entshonalanga ukuhlanganisa iEurope neAmerica. Lokho ke kuyasichazela ke ukuthi kusho ukuthi imizamo kaMnangagwa ayiphumelelanga. Njalo futhi asiziboni nenkampani ezivela kulawo mazwe zisiza zizozifunela amathuba okuthi zisebenze kuleli lizwe laseZimbabwe. Kukhanya ungazothi khona ubudlelwano welike njengoba nivele bungazange baphazamiseka. Sibona buyaqhubeka buba buhle.
Ukuvakatshela eZimbabwe okwenziwe ngumongameli Alexander Grushenko wakwele Belarus kungakulomthelela na ekuthini ubudlelwano bungavuselelwa phakathi kwele Zimbabwe lamanye amazwe awo entshonalanga?
Lokhana kuyasichazela ke ukuthi ubudlelwana namazwe akhona le empumalanga kusho ukuthi buya busiba buhle kuyo izano PF. Ngesinye futhi leso sizathu babugandi esisibonayo ukuthi singenza ukuthi amazwe angentshonalanga aqinise ukungaba binokuzwana noMnangagwa nezano yakhe ngoba sekucacile phela ngoba impi le yaseUkraine neyaseRussia idwebile umzila sabona kuvuseleleka ubutha lobuyana obabukhona ngalesiyana isikhathi okwakuthiwa yiCold War. UPereshenko ungumngane omkhulu weRussia ulekelelana neRussia kuleyana impi yaseUkraine. Sibe siyibona iUkraine ilekelelwa ngamazwe aseEurope ibe ilekelelwa ngamazwe aseAmerica kule yampi eqhubekayo laphayana. Ngesinye ke isizathu esisibonisayo ukuthi vele ngaleso sizathu umfazi unkosikazi kaBhadini ubengeke azasondele lapha ezweni leliyana kube kuqeda ukusuka umuntu abambona njengesitha sabo esikhulu kangaka. Njalo futhi kuyachaza ukuthi laba bantu abababona njengezitha kusho ukuthi banobudlelwano obukhulu noMnangagwa nezano PF yakhe.
Loke ngumnumzana Zinzonkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe. Singakagqibi ihlelo lwethu lalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ugatsha lubona ngokuhlengwa kwabawelwe ingozi luthi lanxa izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingafikanga lolaka kulomuntu obhubhileyo. Lanxa ukhetho soludumela emansumpeni, amabandla amaningi athi kawakaqalisi ukukhankasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7.